Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Igudibana kuhlelo lwe Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edintwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper, nalapho ama-ballot paper zabegcine khona. Kuyisifiso sethu kakhulu. Ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi, and lo muntu abe impumela nqasezithumile akule abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Hamberi lokwina ama-election, pasine mandu, hamberi nezantie.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ngumntwana waseWanje ozele esibhedlela saseWanje, ngakhulela eWanje e-number 1 colliery, ngifunda e-St Ignatius Primary School. Ubaba omgcono ozalayo ubesebenzela abantu baseWanje impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli izindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumela amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi kusiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka-13 Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us, what is critical is this credibility and confidence in the process.
Okuqakatheke kakhulu yithi yokuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kumkhetho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuletha ubugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
Ukungazwanani kogatsha lwezokhetho izekhi namabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye nalapho azakuba igcinele khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhalothi. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelelwa ngumkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmer Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube lesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo ilungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali, imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Ihlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamachumi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali abalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Belief Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Uhulumende okhona lo okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli, njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathesi ngaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela, yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikwaza kwenza, ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane senese esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli aza sisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo, ngoba sikhangele ukuthi sibe le free and fair election. Konke lokho okunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele, kodwa into esibelayo nje imali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibahloli bona abathi abayiboni, ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezithiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka makelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hayi lwana uyehluleka. Kile okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption, ukuvula amasango e-investment ukuthi ibuye elizweni, ukuthuma ama-invoice abhothi umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe konke kona. Kukhathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amaqwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe kumangalisayo izimbabwe lokuthula okumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kusenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolocho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu becholocho abantu becholocho abaselayo ketha bechabe babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singelane sibe munye labo emabandleni amanye akhona la azombusazwe eZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana nabantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho inketha bechabe yisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uyethule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi emigwaqo izalungiswa ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu
lo ngomnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ngakwelinye icele umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMbere ngwa. UChamisa utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lomongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Ozancintisa kukhetho lokudinga umeli wewange central edlale lephalamende emele umanyano we-MDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Molokela Tsiye uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisayo ngenxa yombuso omubi wezanu PF. Ngokunjalo uMolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesi sigaba.
Unemployment is very high ewange. So thina ngevision 2030 cities localize ukuthi thina asinike namathuba abantu abasewanje ngoba kulezi insuku amathuba abane ngomsebenzi anika abantu abangasebewanje. Then sithi commercialize sithi iwanje kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yena ibe lethenga ithenga izithenge lesinkwa ithenga amanzi. Then sithi industrialize ukuthi into esizama ukuzithengisa singathengisi amarahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwazi ukuthi sithengise inkukhu iwanje yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month. Sithengise ngamaqanda sithengise ngombimbidi ichomolia sithengise ngombimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathethi thina that nje abantu bahambe kuthenga amanzi avele ezibhorane zeHarare. So sithi let's localize, let's commercialize, let's industrialize and kuzagcina sekulama-employment opportunities amaningi and iwanje will grow ibe idolobha elikhulu.
Kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba?
Ngingumntwana wasewange ozele esibhedlela sasewange ngakhulela ewange enumber one colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba umgono onzalayo ubesebenzela abantu basewange impilo yakhe yonke ikakhulu kamela njengesebenzi ku-workers committee engutshena ama-workers yonke wange colliery. So lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi ethiwe ngobaba umgono ukuthi simele abantu basewange sithi wange for the wange community sithi wange MP oyabe emela abantu basewange because engumntwana wasekhaya sikhathele ngabantu ababekhelezisele wange emuva ngoba bengenandaba bewange ethini ikusasa yakuphi. So ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iwange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-m p wasewange yaba yidorobho lokuhlonitshwa. Sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yilidorobho elibala nakomashinko omtare okhwekhwe ogwera esithini Wange will be the first town in Matuda North, where it sits.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli weWange Central edalele parlamente emele umanyano weMDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube. Laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakuqala ngibathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngiyekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi kakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okokuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba lebandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle. Ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla, mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi lebandla ngoba ibandla lisenzeli lutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba lebandla liyabe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho, mina bengifuna ukuthi khonokho esikufuna emgudu sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa befuna ukuthi siwasondeze eduzane, imigwaqo ifuna ukulungiswa dali yagcina ukulungiswa. Okwenye ngabantwana abancane ama-youth isayizi ethu ezingasebenziyo, kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni esisojende e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabayemguza i-allocation lathi kwampane. Nxa kuthatha 500 funa lathi abethu ebemguza bangene phosi 100 kungene abanye kwezinye indawo, sisheyenini lathi sikwanise ukubhenefitha. Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame, ngoba kula lutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngapho kuya ngathi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parlamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001 202 465 0318. Live talk lamhlanje sikhangela imbiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana balitshumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalwini okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba, ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omdlalo omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayela Uruguay nge 2-0. Njalo limpumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala leli zanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlosele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye loAntoine Griezmann. Olandela limidlalo yizwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Namhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho ke namhlanje ngihamba ngeFrance, ithe isidla iUruguay ngathaba kakhulu sengithabela ukuthi seleza proceeda beke kuma semifinals and ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana beAfrika. So yikho la yebo ke ngiyisapotela khona lokhu ukuthi kulabafana bakithi ngapha.
Ku semifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana leBelgium kusithi elizanqoba lapho yilo elizancikilana leFrance ngolwesibili mhlazili 10 kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikilana lele Croatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo esemncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhlazili 10 lanye kuNtulikazi. Amaqembu azachaya kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi final lapho kuzethiswa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlala ngesonto mhlazili 10 lanhlanu kuNtulikazi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo was a Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejaha leZimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uzwe lihle mathe owazakala kakhulu ngelokuthi nguDJ Zwesta SA.
Umculo warehouse music usukhathazile eMzansi. Ungaba kusemsakazweni endaweni zokuthokozisa kumbe emthoveni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela uNgulukudela wayapheka lo mculo warehouse music.
Kamalami Muzolihle, isaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqale ngafunda eManumane Nkayi, kuNezaphethe Nkulumane, amaveni eNkulumane, engayenza i-secondary eHlangabeza High School Nkayi, elevu zami ngasemzingwane High School eSigodini, i-university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwi lokucula kalalo akwaziye ukupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer, ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiyenze khona na ku hip hop. Kuna ama artists amakhulu azophuma lonya engifutshalishwe kuwo ngikwazi ke angakhuphi ke mini album izophuma lonyaka.
Uziphela kamnandi umfana kaMathe abuye asebenzele abanye amazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma. Kona ukuphela ingoma ze house akulula. Uzolihle mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza hoba leyituntu wathanda lomculo.
Abantu abanisparishe kakhulu okokuqala DJ walapha eMzansi, DJ Black Coffee, and also ngiyena inspirisha kakhulu DJ Maporesa oyiproducer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo tutaimba. Leo tutacheza. Namhla sizaketa.
Uzwelihle mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkanye ozalwa futhi ngu-DJ Zwesta SA nguye-ke besilaye kuhlelo woza woza pride usikhathazile emzansi lomculo wakhe bamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi kulisani impela sonto yenu igama lami ngeza Jesus Bada.
DJ Zwesta SA ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa kodwa lingayika chana likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk. Singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.